into engiyibonayo okwamanje efuneka edinge ukuthi abantu bezibade siyayenza. Abantu kabame ngokuthi mina ngisupporta leli bandla elithile, mina ngisupporta leli bandla elithile. Abantu bahlangane babe imbumba babe munye bakhulume ezwelinye ukuthi hayi yebo hayi siyabonga sesihlumeze sokwanele igavumenti ayizame ukuxolela abantu kambe yona bayibhekile ithi yini into eyenzakale ezizweni lelana ngoba phela ikufa nje kodwa lokuya lathi siyazama ungacabanga manje uma usathe i-R1,000 uthumele umuntu ekhaya uthi ayitshintshe ibe yilawo mabhonda athenga ayisathengi lutho thina ngase i-R1,000 siyajinya ngayona ezimbabwe awudli nethi nge-R1,000 sayibona so lento le isinzima ukuthi-ke sidinga thithi abantu nje babambane bazame nje ukuthi bonke mawuta mina nje ngendlela engibona ngakhona angikho ukuthi mhlawumbe ngigqugquzela udlame or into ezifana nalezo but ngisho ukuthi umntwana ongaqhali ufela embelekweni so ukukhala kwabantu kubana bandlela esitaradeni batshengisele ngokuthula bangamoshi lutho but batshengisele ukuthi hhayi sesizile baba sifela uze lathi ukukhala kwethu lathi siyamuza ukukhala kakhwe ma ekhalela amavoti abantu bayamvotela ye okwamanje abantu labo sebekhala labo ngalokho abahlangana nabo ukuthi laye akuzwe abantu abakuzwa abantu abasebenzi abantu emasimeni abavunanga abantu abanamali ibhonda lilani alilavalo so manje abantu bazophila njani ngapho into ziyakhuphuka so sowudingeke nje ukuthi abantu bonke nje babambane bakhohlwa ukuthi mina ngwezani ngwe-MGC ngwezapho but abantu bazame ukuthi bakhulume ngalokho ababhekane lakhe empilweni
okucunula abantu abaningi Ndlovu ikuthi behlupheka benjalo iziphathamandla zezanup f ezile mali ziyazibonakalisa nje ziyayidlalisa zithenga lokhu lalokhuya sibone umeli wenembuziya edalele ephalamende umnumzana Justice Mayor wa Judge Gena ethenga imota edulayo kakhulu iLamborghini uthi uyithenge ngemali edlula i-$400,000 umzwangedwa uyabungaphi khonaphi uyabungasebenzi yini nxa uyathenga imota edula kangaka uhambe layo phakathi kwabantu abahluphekayo abalambileyo abangadlanga abasilela ngezinto phose zonke ezibalulekileyo empilweni
cabanga-ke umsakazi wami ukuthi u-MP athenge imota edula okwamagama ngaleyo ndlela u-MP laphana bazama ukubonisa thina abantu ukuthi hhayi imali sinayo siyayidla siyidla kini sizima